loba ade elencwadi ethi mithiwa leyo ndawo akuvunyelwa emthethweni ukuthi nxa esiya kulabo bantu abayibona bahleli eplazini bemthethi jaji lathi silamalungelo esikholwa ukuthi nxa singaya emthethweni abasinikeza lesi suso lapha wena besuthatha umthetho usufake ezandleni zakho usuqotsha abantu labana suvala inyango suntshintsha amakhiyi lakho konke lokhuyana so yilo udaba olwaya ekudleni ukuthi hayi lo muntu ungene ngodlame so kumele aphume
okokuthi sikhuluma nje yena uMashingayitse ungaphi usethethe yini impahla yakhe eplazini
kangilaqiniso ukuthi sephumile kumbe kakaphumanga kodwa nxa ngilandela obe kukhulunywa ngamaphepha abantu bemadobho bazonda kakhulu bayabuthi hhayi asingezake simvumele ikakhulu into athi zisenzwa yizisebenzi zakhe ukuthi besebethengisa izilimo zemalene abantu bathi ungezake uthengise izilimo zethu kusho ukuthi tiyantshontsha bahamba bona laba abantu izisebenzi zakhe bese sizithatha izilimo leziyana zisengazithengisa edorobheni abantu beza lokho esithi i-citizens arrest abantu abakubophayo bakuhambise emaphoyisa bathi bantifele kodwa bagcina sebebotshiwe bona sokuthiwa umuntu lowo limbambe ngodlame udaba lwakhona hhayi bezama ukuthi bancitshwe le bheli kodwa umanje wathi hhayi kakula nto enjalo gabaphume kubheli sizakubona phambili so angithembi ukuthi khona baphinda babuyela ngoba abantu babethe hhayi asingezake sivumele ukusela okwenzakalayo kodwa kathesi lewana ngisitshuthe na i-judgment iphume nge-Thursday bayithayipha sayo sayithola nge-Friday so sesiyayithumezela kwigqwetha wakhe omeleyo kwenzekulayo amazisi nawo wonke abantu baziswa.